lokho bekhona embare besithi badinga ummeli weParliament wakule ndawo bazondele ukuthi kungani kube labantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli weParliament owembare amacala angazwakaliyo angekhomthethweni njalo siyazi ukuthi xa kuyethu umuntu lecala phela icala liyafika emapholiseni kakuswa kuthunyelwe amashugu yezanufia
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebengabaningi kangako kulowo mhlanga
ye imbiko le ingabe sitsho njalo ngendaba yokuthi izanu izama ukuthi kukhanye ngani bekulo mhlangano upresident uSithamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti ke sikwaziyo ukuthi upresident uthena ngilo mbiko emfuna ukupha ilizwe ngalokho ngizabe ngisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho lomunye umuntu omemiwe ukuthi abuye emhlanganweni kapresident abantu bonke kade bekhona ngabantu abasuke kuconstituency yembare njalo iMTC kayisilobandlela nde ukubiza abantu kumbe bethola abantu ngamaphathini balethe emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko kapresident okade wona umbiko obusuke kuphela iy'ntathe lezindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kwale Harare
sikhuluma kanje ungaphi ummeli wembare
uhonorable Buchamisa ulondolozekile lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi akube lokuthi abantu bamthole
lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu PF
esiyobufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa kagijimanga kangako siyazi ukuthi zanu kayeluthi ukuthumela abantu abathela izikhali kathiyelwa ngabantu abathela izikhali ukuthi bagijime balwisanise lalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwano lezanu PF kumbe lohulumende njalo amapholisa asitshele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga
solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo
ye udaba lolulubikiwe ngempela njalo bona abantu laba benza umsindo abafuna ukwenza ukuganga bafike lasemapholiseni ngokwabo ngakho bengasadingekela ukuthi sithi amapholisa akusenga ufanelaphange akombozele abantu labo ababophe ngoba abantu labo abangamashuruti bafikile epolice station
besiyakwenzani
besithi badinga ummeli weParliamente uhonorable Buchamisa
ubekhona emapholiseni
hhayi ngeke sibe sisatshe lokho-ke phela ngoba siyabe sesimthengisile kulabo abafuna ukumhlukumeza nokumlimaza
akula bantu abalimele
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla sikatholi umbiko wokuthi kulabantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC olo welfare department luzasinika umbiko singakayelaya namhlanje nxa kusuke kwabakhona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zembare ezithinteke kakhulu
mbare national njalo nasepolice station lapha kade epolice station yasembare matapi sibona kube lo msindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimoto imbare yonke nje ibingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi usangothi lwethu ole-MDC youth league soluphe umbiko solusazisile thina ukuthi hhayi ngonxa amapholisa engafikanga angena esikhundleni enza umsebenzi wabo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC